angivumelani nabo labo abantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi besebasibalayo. Kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo siyikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bethu silande ikhetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanu p f bengcolisa uhulumende wezanu p f okwenzeka ukuthi kubancedise ekhethweni lolo olubuyayo. Konke dlame inkomo, hhayi eqinisweni lonke ngesikhathi lesi esikuyiso lesi kunye dispensation kathesi lapha udlame inkomo silubone ngesikhathi esedlileko ku-Second Republic lapha udlame kaluko nkomo udlame abantu bazenzela okungokwabo. Yikho ubona abantu laba nkomo kathesi sebesenzani, sebesithi nabantu so babe nento abafundelela yona ukuze baqinise indaba yabo yamafanishini. Bamele beyisapoti indaba yamafanishini ngoba kathesi bazokula kwabantu ekuningi amaran Afrika ekhasi umangalisayo. Abantu beqala endaweni ukuthi amafanishini zawafuki bebe so indawo yokuqatha. So olokuyinto okunjabo nokokubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi amafanishini ba-ane lokhu kuye bebambelele kiwo. Akunalutho kuphela akusekuqiniswe lokhu ngoma.
Kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela, sabona amalunga ePhalamende afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela.
Ukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela iindaba zenezendayo sikhangela sikathi kuyini silokwenzakalayo. Uzathela ukuthi inkomo amaripoti aphumayo phansi kugrawundi khona ngale azathela ukuthi abantu abanye abathile babeprovoka abanye abantu kwadaluka imisinsindo enjengayenaleyo abapheshayo usuimsindo kunabanye abathile bahamba bepheshe imisindo kweziyindawo. Wazi inkomo sinakumangali khona ukuthi bona abantu besisisiona babedlama olumangalisayo bona abantu. Ungakhangela into abayenza ngalo magubhe ngesikhathi kube kuthambulayo yilo dlama abahamba kwese sikhathi bayahamba besenza ubayaprovoka abantu kwesi khathi ngomunye ekhuluma wezinga lana kuyena sibalindele labo bantu bafuna ukuthi nibube ngasiqabengalokuyo sibalindele sibalindele. Ungakuthi nolungiphele libhayele kusho ukuthi ulindele abantu ukuthi bengayenza sozayenza so ngibona kanayisikho lokhu. Abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kube kuthula yonke into abantu bazidantasela kuhle kodwa nkomo abantu ngabantu.